soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali puka njani zilugandaba hola mugela emsakazweni we studio 7 olesibili mhlaziku 3 zivandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gande impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na khona kule mbiko yokuthi uluhlu lwabavoti i-voters roll aluhlelwanga kahle.
Nxa ukuqilibezela kungazange kuphele, abantu bengakhululekanga, i-voters roll ingekho, kusho ukuthi vele ukhetho lwakhona luzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona.
Abathengisa ezitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini leNkulumane Complex.
Vegetable market leyo inyokuthi isize ama vendors, isize lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edorobheni.
Sizaliphathela le ndaba ezivela kwele Melika.
Abantwana badakuba violated, udliwe mulwa, being abused in any other way.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Gambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na nanku uluhlu lwabavoti i-voters roll luthiwa aluhlelwanga ngemfanelo, njalo kulamagama abantu abangelazithupha. Abamabandla aphikisayo bandise ukukhalaza ngemva kokwethulwa kwempumela yokhetho lanxa impawu zokuthi ukhetho aluhambi kuhle ziyabe zikhona phambilini kwalolu khetho. Inhlanganiso yelwela umbuso okhululekileyo ethi Mbajelu isiveze amagama amaningi alenombolo zesithupha ezokuzibazela ezilakho kusetshenziswa ukuqilibezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Ukuthandabuza izathandabuzwa vele impumelelo yakhona, futhi izafana lazo nalezi ezihlala ngoba nxa ukuqilibezela kungazange kuphele, izinto zingenziwanga ngendlela, abantu bengakhululekanga ukuthi bakhankase, i-voters roll ingekho, kusho ukuthi vele ukhetho lwakhona luzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona kumbe ukusolakala okukhona, ngaphandle kokuthi kuze kuvuleke i-democratic space ngendlela ecacileyo, yikho ukuthi kungabi lokuthandabuza.
Kukhona ukuthi amabandla ezombusazwe engangeni kukhetho ngenxa yokuthi into kazihambi kuhle. Ukubona njani wena khona lokho? Linyathelo yini elimele lithathwe ngamabandla aphikisa?
I-voters roll izohlala iyindaba esegudini ngomva kukhetho ngoba vela ikaze yahamba kahle kusukela ngesikhathi sikaMgaba. Kubonakala sengathi isetshenziswa ngendlela yokuthi abayiba baphethe izintambo zombuso baqhubeke belokhe bekhonapha. So yona leyana into yalana nxa ingazange ilungise iza kuba yiproblem enkulu kakhulu. Kodwa ke mina ake ngicabanga ukuthi abantu ukuthi bakunqobe khonaphana, ngabe even ngaze yenziwe njani i-voters roll naleyo, abantu basukume bebonke bavote ngendlela yokuthi bafuna bona labo abantu abayenza i-voters roll ngendlela leyo baphume embusweni. Yikho kumele ukuthi khona uzula kwenze khona ngoba ukukhala ngayo iminyaka leminyaka kugcina sokusiba yilokho abathi tired story or narrative ngesiNgisi. So kumele ukuthi ilungiswe khona phana ukuthi abantu uzulu njakasuku madayi sesidinywa sisala ndaba lokuthi voters roll ikhona kumbeni kayikho, kodwa sesisala khona lokhu ukube lokho sibusa nge-voters roll emanipulatwayo and stuff.
Siyabona ukubana sekule mbiko esiphumile embala ekhomba ukubana uluhlu lwabavoti voters roll ayihlelwanga kahle. Wena ubona njani lokho? Akusoze kube yiyona indaba egudwini ngemva kokhetho?
Inyathelo elokukhalala ukhetho ngaba linyathelo elihle kakhulu. Elihle kakhulu kodwa lidinga abantu ababambene ukuthi bengathi asithi abaphikisa bethi siyakhalala ukhetho bonke bakuvuma. Manje uhlupho ukuthi kulabo somathuba ukuthi lingathi kasibenzeni khona omunye uvuka efuna ukuthi ayiphatheka kube nguye. Ngoba ukukhalala kusebenza kahle nxa ufana lokuthi nxa ukuthi ukhalala ukudla. Yabona nxa ukhalala ukudla kumbe ungumuntu obeqakathekile kuleyo ndawo abesekhalala ukudla. Kuyabonakala ukuthi ukhalala ukudla lokhana kuba lento esingathi khona kuba lesisindo. Manje uhlupho lukhona khathesi nxa amabandla ephikisa evele engaqinanga kahle ebuthakathaka. Ukukhalala kwakhona akubi ngendlela ewell coordinated. So kungenza ukuthi vele nje kube lithuba lokuthi abanye bahambe bayekhontesa bese kungathi kunika illegitimacy kukhetho lukhona. Kodwa nxa kungavume kungenzakala ukuthi bonke bathi stay away mbona ngathi ungabe kuyimessage enhle kakhulu engaba lesisindo.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abathengisa ezidaladeni kobulawayo bathi bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex lapho abazaqalisa ukusebenza khona kusukela ngenyanga ezayo kumbe ekambimbitho ngendlela yokwenqabela ukuminyana phakathi kwedolobho. Unkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, uchasisa okunengi ngalolu daba kungqoqo wayiqhubela osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lokujabula kuthize ngoba ngesikhathi se-COVID-19 labana kukhulunywa kuthiwa sidikhonjise i-CBD abantu kabayithengisela ezindaweni zabo lapho abahlala khona. City Council lathi thina we-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo ye-City Council saphiwa le kuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market esenkulumane complex. I-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors isize lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edorobheni kodwa behodise. So sile imakethi yethu enkulu kakhulu eyiye sithi singayikhangela ngo-2023 ezanceda kakhulu abayiba ama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahambi uma ngomude semalokishini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale misiyahoda. Sikhangelele ukuthi vele leyo makethi siphelile khonapho ku-February March. So ngibunye thina isizithi ngapha njenge-informal sector ye-BVTA siyathaba kakhulu ngoba sile plus kukhona lokho ama-vendors ethu labanye ama-producers bazathola izindawo zokuthi bethengisele bewodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kube le-congestion okungasuke kuba i-cost kakhulu ekuhambeni lekuvukeleni loku behambuma ngumuti ozayenza ukuthi bedinge lezi nqola lani baze behode eduzane bethengisa.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansile yakobulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le-City Council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akulalutho abasithembise lona, akula sibili sizintandane sizihlalile sisoda sichova sisoda sisebenza njenge-informal sector ngaphandle kwakhona nje ukuthi ikhansili ibambane lathi sayikwanisa ukuthi sinikelenza kwanisa ukuthi siyakhe leyo makhethi. Kodwa okunye lokokuthi singathola nobenye sithole usizo okwakhathesi kakula lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kula lutho angalwenza. Kuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi besithembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe yamapentsheni akuphumelelanga kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo. ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwenza ukuthi nxa sisiba lelo kuze sibe formalize sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndawonye njengalezi ezihola ezilamaphesi kodwa kuphumelelanga. Sizesikhangela njalo lakhona ukurejista ama-companies kule ndaba leyi esebhudini ekhulunywa ngama-PVOs lama-trust ukuthi khathesi uhulumende asavumeli ukuthi abantu berejiste ama-company abo kumbeni berejiste abafuna ukukwenza njengenhlanganiso bevodo. So ngokunye lakho okuzanqabela okuzayenza ukuthi abantu bebuyele emuva, abantu bengakwanisi lokuthi berejiste ama-company abo, bengakwanisi ukuthi berejiste njengama-trust. Sokudla umthetho lo omutsha ozavunywa nguhulumende osegudini lokhu kukhulunywa ukuthi sokumele sihambe sonke singene under sifole under uhulumende, khona kukuningi okumele sikwenze sisodwa. So ngokunye lakho osokuyenze ama-programs ethu yehla kancane kungasaqedakali kungakhanyi. Labangani bethu bona laba abasinika izimali zokuthi sithuthukise amabhizinisi ethu lokuthi sizame ukuthi senze njani, labo sebeza kwehla ngoba bengazwisisi ukuthi uhamba njani.
Hello ke ngunkosazana Debra Mgasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. ELeBotswana lithi liyakhathazeka ngokuhanjiswa ngabomalayitha kwabantwana bokuza abasuka kulelo lizwe besiya eZimbabwe kumbe kwele South Africa bengela maphepha njalo bengahambi labazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye beZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa umalayitha ukuchaphisa abantwana imingcele ukungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Ugatsha olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana olwe-immigration lukhiphe umbiko okhumbuza uZulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza abahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumisa amapholisa kweleBotswana uMzanani Yebagali uthi izehlakalo zokuhanyiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengelancwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda ukudlula kubanjwe imoto ebeyisuka kwele South Africa kalupe eZimbabwe ilabantwana abayisithupha bengela maphepha aqondile ukuhambisa njalo ngela bazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa basebenzisa icha ukuchaphisa abantwana imncele. Umzana Nqabutho Mabena umgcibi sihlalo eZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabomalayitha bengelazincwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungisa amapassport abantwana, kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe useSouth Africa ufuna ukuthi adlale labo ikhisimusi kumele ave la budget aba-applyele amapassport a-applyele lo gogo kumbe lalogci nabantwana ukwenzela ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
Umabhena wethu ungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyikuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe amapassport ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyikuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu laba abasebenza ema-restaurant akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitha bengela amapassport.
Esinye isizalwane seZimbabwe ehlala eGaborone uMzana Dumezweni Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni walokhu kulakho kwafaka engozini ezitshiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendlini bona njengomzali ungekho eduze. So kuningi okungenza abantwana balakhuba violated udlwe ngulwa being abused in any other way bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakala endlini.
ELeBotswana lithi liza kuqhubeka liqinisa MT ukhetho kwenqabela ohanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni i-child trafficking yona eqhela umhlaba wonke jikelele kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayona le nyanga ugqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabenhlanganiso yamazwe aphetsheya owe-European Union kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane bezimbabwe bathathwa besiwa kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi inkokheli yezombusazwe yathembisa olandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni lezimbabwe ngoba abanye abantwana betshiyiswa isikolo kuzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophula kwemithetho e-child labor ngiwumqondisi dubo wendaba ze-Studio 7 ngise-Gaborone kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele siphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukela ngenjabulo amazwi kahulumende weZimbabwe awokuthi uzaphathisa abanamaphepha weZimbabwe exemption permits asephele umsebenzi ukuthi baphenduke ekhaya. Uhulumende uthi uzaphathisa izizalwane zeZimbabwe ngokungazibhadalisi umthelo wempahla zazo i-customs duty. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamadoda ayisithupha abotshiweyo ngemva kokugqekeza endlini kasomabhizimusi wakwele Westkhwekhwe bantshontsha imibhobho emihlanu. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Emathebelelindi hayi angimphikisi kodwa ke thina nje MRP ubukhosi obugoqeli obusihlanganisa lamashona lamandebele asisabufuni ngoba busehlule ukuthi sithilisane lamashona. Thina sesibhekane lobukhosi bethu singumthwakazi kuphela ngoba lokho wazama uJoshua Nkomo ukuthi esihlanganise lamashona kwathola sekuthi amashona asihambela ubucili ibambana labelungu besibulala ngegugurawundi ngalokho hayi sanelisekile ngamashona ukuthi kuyabusa upresident wesindebeleni asikudingi mayebusa lowo president esihlanganisa lamashona hayi siyabonga asikufunda kubona lokho. Thina sithi phambili nge-MRP phambili ngokuphuma eZimbabwe thina sifuna upresident ozasimela siyimthwakazi asilandaba lokuthi lindebele liqalanga litonga linambiya lisuthi lixhosa kodwa kuphela maye ngwangapha kwagithi komthwakazi hayi siraithi sinjalo. Ngiyabonga
ngiphathelela iphuka ngibingelele bonke abasakazi be-Studio 7 bonke intatheli zethu ze-Studio 7 labalandeli bonke abe-Studio 7 lama-citizens wonke abasapota ukubana elizweni lethu libe lenguquko mukhulu wonke umkhunzi lo ngilifisela umnyaka omutsha lonke uNkulunkulu aligcine zonke izinhliziyo zethu nxa sithandaza ngothelisi ebusuku uNkulunkulu asincede sonke sibe lelayithi lokuthi silwise usathane oselizweni lethu simnqobe ngathi uNkulunkulu lonke angaligcina lingene kahle emnyakeni omutsha sithandazeleni inguquko sonke lapho esikhona ngendawo ngezindawo sithi nxa sithandaza sicele uNkulunkulu ukuthi asincede sinqobe usathane ophethe ilizwe lethu ngokhulu kankunzi ngiyabonga.
Happy New Year, Happy Christmas, Studio 7. Siyathaba kakhulu ngokusithumezela inews. Sicela kulo mnyaka ka-23 libe lisizame kakhulu ngenews ezobuqotho. Siyacela ngathi fele sikhalalelane ukusinikeza inews. Singogogo
elelo kusitudio 7 linjani. Happy New Year wonke umuntu. Happy New Year laphana inkosi Ngcingezelina bonge nilonke laphana odathele sakithi elisethe lindaba ezimnandi laphana. Ngithanda ukubonga kakhulu intatheli yethu entsha laphana umama ugena kakhulu indaba ekuthela sinikeza zona eminyakeni edlulileyo. Libe lomnyaka omuhle inkosi isigcinele lina. Ngiyabonga ngathanda ukuba
salibonani wasakazi labalandeli beStudio 7. Angeke uyanda kakhulu ngamazwi ngithi njengoba namhlanje kumhla ka 1 January okutsho ukuthi emavikini amabili alandelayo izikolo ziyavula. So ke siyazi udubo lwezikolo ukuthi izikolo kuhamba njani. Besicela nje kuhulumende ukuthi eke nanzelele kakhulu mayelana ngeschool fees. Lapha ngigcwele kakhulu ngeschool fees ngoba ischool fees njengoba mina ngikhuluma labantwana abaseboarding abantwana laba ithi umntwana ubebhadala 4300 eyedwa kodwa bathe bevala izikolo kwaba nereport ethi khona uma bevula izikolo kufunaka imali yakhona isikhuphukile isiyi 6900 okusho ukuthi vele siyi 7000. Kambe labe lakubona ngaphi konoko ukuthi kuthiwa kule school fees esikhuphuka from ku 4000 sisiya ku 7000? Labe lakubona ngaphi konoko? Kunjalo abantu kuyazakala ukuthi kabasebenzi itsho bona baba kuma diaspora emazweni anjako South Africa, Botswana basemazweni nje ngegama kuphela kodwa vele i 90% yabo laba bantu kabasebenzi. Asisebenzi kahle kahle nje ngisho njalo kodwa ma uhulumende eza kukhuphula imali ngalolo hlobo kambe kuyabe kuchaza ukuthini konoko? Kumbe sokuyindlela nje ukuthi abantwana vele bengayi ezikolweni? Sicela nje ukuthi kele sikhulumele uhulumende beyinanzelele into naleyo. Ayikho yilo kuzinye ifizi engakhuphuka isuka ku 4000 iyefika ku 7000. Kunjalo amateacher bayakhala ezikolweni. Angiboni ukuthi amateacher bona mabekhutshulelwa imiholo yabo bayakhutshulelwa ngalolo hlobo othola ukuthi umuntu ukhutshulelwa nge 3000 same time. Angaze ngikuzwe lokho mina, angaze ngikuzwe kusenzakala kwezinye indawo ukuthi kuthiwa ischool fees yakhuphuka ngabo 3000 kumbe ngabo 2000 something. Sicela uhulumende eyinanzelele kakhulu into naleyo, eyehlise ischool fees. Kayehlise uhulumende ischool fees sibe phansi kakhulu abantwana nje bekwanise ukuthi befunde ischool fees be affordable kwenze ukuthi noma ngubani noma ngubani bekwanise ukuthi efundise umntwana. Siyacela kakhulu lokho.
Studio 7, Studio 7 linjani bazali bami? Ngiyabingelela umsakathixo ndithisela imhlanhla kulo mnyaka esingene kuwomotsha ukuthi uNkulunkulu angayisika lani isikhathi zonke. Okhuluma ngosanda kwelele kusana lapha lobuhlungu kakhulu ishoko zami ngojoso sikhala kulokhu evalele ejele engelacala on top of that uyagula. Lokhu kuzisa ubuhlungu shuwa ngikwazi ukuthi uNkulunkulu uzezwane nemithandazo yethu ngezanu p f ngomuso kamnqangagwa ongahlambulukanga. But into ekhona uNkulunkulu akadakwa, akadakwa uNkulunkulu. Likhona eliyisithutha elizakehlela bangabo bazakwenza konke kubafanele, but ngomhla wokukhetha bazabona ukuthi bayizithutha. Asazi uNkulunkulu khona lo mbuso baba wenzayo. Hayi, uNkulunkulu uzobabona. Mina ngifisela impilo uNkulunkulu lapho ijobo sikhala emkhokhelele lapha khona angivikele kukho konke. Lalo babemfakela amaphoyizini nabo ladala amakhensi emzimbeni kodwa ngithi uNkulunkulu ngayemhawukela kungasebenzi aphephe ezifisweni zabo zenzabantu bezanu p f. Ngathi uNkulunkulu thina silamandla kodwa uNkulunkulu bangeke bemedluli imicabango bemicabangele phambili uNkulunkulu. Nkulunkulu akehlulwa lutho, ngakwenza konke kukufanele kodwa at the end sizazibona ubuhle ekugcineni. Hhayi, ngiyabonga ngobuhlungu embuzo yakutsho kusihlakuphela into engenzisa ubuhlungu kakhulu ngombuso owenza abantu bezaniphiwe. Hayi, ngiyabonga sokuza.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze WhatsApp ngu +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden obekukhefu usephendukile elizweni lapho ahlangabezwe khona indaba ezimbalwa eziphathelane lombuso wakhe. Kuyona le iviki abebandla eliphikisayo lama-Republicans bazathatha intambo zobukhokheli kudale le The House. Ngakwelinye icele kulodaba lwendleko zikahulumende olumele lulungisiswe i-budget. Gambe umbuso kaBiden uhamba kuhle na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo.
Umnotho weAmerica ukhangelelwe ukuthi uzoslower down ngo-2023 and kulezinto ezimbalwa engingathi yizo ezenza ukuthi kube njalo. Okokuqala, i-inflation. I-inflation is very high and sibona i-Federal Reserve izama ngazo zonke indlela ukuthi yehlise i-inflation ngoba i-inflation yenza ukuthi izinto zidure zonke from ipetrol, ukudla, landlane and zonke lezo zinto yizo ezenza measurement yomnotho welizwe. So in the way now i-federal government ezama ukuthi ilwisane la inflation ikuthi bakhuphule ama-interest rates. So ama-interest rates lawo ukukhuphuka kwawo kwenza izinto ukuthola imali kube nzima ngoba ukukwelede ama-banking kuba nzima. So amabhizinisi amaningi azosilower down and sizobona i-unemployment rate iqala ukukhuphuka. Khona manje i-unemployment rate is around kubo 3.7%. Sikhangele ukuthi next year ikhuphuke ku 4.6% abantu bezoqala ukulahlekelwa imisebenzi. Lokho kusho ukuthi kuzo imali izoqala ukushota ukuthi abantu babe beqhubeka beshopa and then izowenza ukuthi intengo zehle, inflation la ibisisehla.
Abanye abaphikisa uMongameli Joe Biden bathi uyehluleka ukuvuselela umnotho. Wena uyavumelana labo na?
Cha, mina ngivumelani labo abantu uMongameli Biden uyehluleka ukuthuthukisa umnotho. Ngithi mina mabakhangele ukuthi sivela kuphi. Ama-problem esilawo wonke amaningi akhona yiwo la akhozelwa yi-COVID ngoba lokhu kule-supply chain problem esiyibonayo ne-China ngoba i-COVID e-China ilokhu i-problem enkulu kakhulu. So therefore umhlaba wonke jikelele udependa kakhulu kuma-products avela e-China and so kunzima kona manje ukuthi i-China i-produce because of i-COVID elokhu ikhona e-China and njalo ngapha futhi sabona i-serious slow down amabhizinisi amaningi lahleka ngoba nge-COVID sebehlule uku-operate. So esikubonayo thina sikhangela kakhulu i-GDP. I-GDP yiyo emeasure intuthuko yelizwe and i-GDP imeasure ama-activities ayenzakalayo, i-commerce eyenzakalayo elizweni and sibonile yayihlile i-GDP yehlile kuma-quarter amabili engingathi awuqala amabili i-first quarter ne-second quarter kodwa third quarter i-GDP iphikile up kancane. So kuyatshengisa ukuthi with everything okwenzakeleyo nge-COVID supply chain nale mpi eyenzakalayo e-Russia khona manje izinto ezidestabilize ama-economies wonke umhlaba jikelele. Sina sibona ukuthi uBiden wenze umsebenzi omuhle kakhulu ngoba i-America ungakhangela i-dollar khona manje lilokhu likhweka lisiya phezulu against amanye ama-currencies kutshengisa ukuthi umkhonomo we-America uqinisa.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo olandela izombusazwe weMelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Virginia ngapha kweMelika. Thank you. isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na? Abathengisa ezitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.